So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kubotshwe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho. Ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhla ka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina eleJohn F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. Umunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amethe seyicala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini u-editor weNewZimbabwe.com akazi lokhu kwakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor, njengokucabanga wabo, ngakhipha istori esasifona umongameli. Sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport. Ababengani baningi wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elemidiarist from Southern Africa uChris Nike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizelona yilolu ngoba ngizebantshelana ngitshele sengikhona ngale ngibasebengi-charge publication of falsehood. Kodwa ngibatshelile bathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikanga imvumo ngiyaxotshwa. Basebesithi u-editor ungathi hayi u-editor usebenza eselondon inyezimbabwe.com i-headquarters elondon. So batshela ngathi hayi u-editor uselondon bona bathi amaye thina ngeke senza ngeke saya elondon sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala. Ngathi hayi ngeke lanika mina icala okufuze libe linge lomnye umuntu nxa kule cala ngoba lapha akulacala vele. Bona basebesithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala udaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo u-editor wodaba lolu.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo hayi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona. Kodwa mbajelile ngathi hayi lokhu elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulume laye yini njalo uthi?
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi laye umhleli lo othi usengilandi.
All right. Ayikhulume laye laye umangele ukuthi ungani bebiza mina. Yena bengazange bakhulume laye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba angazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona esine ngalibhalayo labona ukuthi izizwe lami lingene njani, bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi ukuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena laye wathi hayi, umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu ngamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Njengakhathi sinikeze ngentatheli zindaba sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngelanga. Inhlanganiso le icho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence, okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisebela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, besho kuliwa-ke lapha namadoda. So kuzabandelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandelwe ngumama ukuthi ngiyathifuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, besho kuliwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba ikuningi labo liyabe lithengisa amatamatisi engxa behlule ukuthi athengise imali le ayithole. Lotshwala lobobukhona kuyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kubangela ukuthi futhi kube lodlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-Department yethu ye-Gender. Department ye-Gender, i-Department ye-Gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukwenza imikhankaso leyo ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu lungaliwa kukhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi nabo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona nabo ukuthi lokho abakwenzayo kubi kakuqontanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho ufica khona hayi kungalula futhi indaba nayo imama ichinga kodwa akazizamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshalwa hayi zilithwana azilingani nalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada kulandela ikhefu le-Thanksgiving eviki ephelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo sebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba ingozi kulabo ababusayo, kulabanye ade bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalindlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo. Ngoba uhulumende uyancindezela, uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lomkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengave ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza, njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, ukuhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamtshina, le ndlela eziningi-ningi, abantu bahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yiwinter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ayehlukeneyo. So umkhuhlane lowu we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu, i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khonaphana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokube le gciwane elinye ele-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliamente ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INewsday yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ke ngikhulumelo Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Nkomo noZenzumo yilo Elphas Mashaba bahlala besithi izwi leli lokuthula. Kulomthetho people are living in peace. Look at eGwanda kubonthebe laphana izakhamuzi ziyakhala. Zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterrorizer erepha abantu. Lina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubonele. Besabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni. Sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation, kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP izakhamuzi zikhale, kumbe ikuthi kusemathebeleleni. Kumele abantu badubeke, yikho elikufunayo khonokho. Believe Gawule njengawe yangeka. Yangeka mntu omdala, mhlawumbe usithi kule peace. Kule peace njani namashurugi yahlupha abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulomuntu oterrorize abantu abantwana abasahamba esikolo? What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohamba esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lela alilamthetho, alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje i-message kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemathebheleleni from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu elilandela ngilande iqembu mina ngivotela iqembu emboni ukuthi lingisa phambili andelizo osaphambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola abanjani. Ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela ababahehe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba. Awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, ushela ngento ozoyenzela yona in future. Hayi ukuthi ushele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange ikwenzele lokho, mina ngizokwenzela lokho. No.
Linjani kustudio 7? Kustudio 7 uthungamile Inkomo, Tanonoka Wande, Gift Dube, Sositumbani lwanomunye labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenews, siyajabula ngenews elisiphakulela zona kustudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela mbiye lonke lonke abanye mabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke engikhohliweyo nalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngele themba ngiyakhe ngilalele nxali beka inews kustudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho kustudio 7, loba balo utaphazwa mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlaleli nje sonke ku studio 7 laphela ngenxa yokuthi bona abezanipifu ngiyiba abantu abakupawa yesha kwazi yeyiba abaphethe umbuso kwakathesi kodwa liyalikhethi xwayise sibilisi nyanyabe ngilaleli ukuthi nxa sifaka kuma-audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethisa umuntu nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu kodwa yena uthaphazwa mgwadi yange umlaleli uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa hhayi loku akwathina ke abanye abe-TCC asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi.
Kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithele Kenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa ile cala lokuthengisela abantu bokuza ama-passports. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022
eKatar. Balandeli benguqu kwezemidlalo amaqembu ase-Afrika athi ele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. ICameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 leSerbia. IGhana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya eleSouth Korea nge 3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lolandela imidlalo yeWorld Cup le eseMelika umuzobanzi Ncube.
Ibhola le round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha kuWorld Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garage wakubi lapha kuWorld Cup eQatar. Siyabona amathima kithi sibili eAfrica aqale madolonzima kodwa a siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona le Senegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belize eQatar so kuyatshengisa sibili ukuthi amathima kithi eAfrica azimisele njalo kumele siwasupporte ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi iMorocco ingayithatha pili World Cup sakusoma so ngoba hayi ibhora labo limnandi kakhulu
Inamuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal imnumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili sifisele anhle inkulu kakhulu sibuthi chai Ecuador
iliphi iqembu obonali phakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumdlalo yomibili eganye le Portugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup lonyaka
inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana Nkomo ngoba amathimu akithi eAfrica adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba sesibonile phela ukuthi amathimu onalawa ekade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo kakulalutho sibili ngoba phela nampo Morocco akatheza into yabona ubazitshayela amathimu onalawa adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitsho le uyabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuso banzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khona pha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovela Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala imidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points kuzokuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku group B kukhokela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi ku number 4 ku group C kukhokela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia ku zinga lesithathu iMexico iku number 4 ku group D kukhokela ke omaqhuzu iFrance isidlala imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points ku number 3 kule Denmark kuzokuthi ku number 4 u number last kule Tunisia group E ikhokelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzokuthi iCosta Rica then iGermany amaJelimana ahlezi ku number 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela group F iCroatia yakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzokuthi iBelgium ihlezi kuze ngalesithathu Canada yona isiyaphumayo iku number 4 group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzokuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzokuthi South Korea ihlezi kuzinga lesithathu ikugcineke iUruguay ihlezi ku number 4 ayike sisiphethe ngebezihamba phambili kubotshwe intathelizindaba enewzimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinkomo asibeni sonke kweza kusihlwa ngo half past 6 half past 7
Lichone kuhle.